Endabeni zethu lamhlanje kubotshwa ababe yiziphathamandla zikahulumende ababili abatholakale belenhlanyelo lokunye okucatshangelwa ukuthi kwatshontshwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukukhanga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ukuthi ziyevula amabhizimusi ekhaya. Ibandla lezaphu lithi ukubambana kwebandla leli lelezanu PF akuncedanga lutho abalandeli bezaphu. Kwenziwa umkhosi wokuveza ababukekayo abaphila legciwane lengculaza laba lo mkhuhlane lo. Umqondisi weqembu leHighlanders uxolisa uZulu ngokungenzi kahle kweze nguqu lonyaka. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama lamhla sixoxa ngekhefu lekhisimusi. Kambe abesifazana bayenelisa na ukuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi? Thumelani imilayezeleni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu LFVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.